soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lweZambia ilokhu engakaziswa yonke, kodwa isiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngumnumzana Hakainde Hichilema ngamavoti amaningi kakhulu.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana ba-odetheti ubese basebenzisa njengomlimi osebenzisa idonki engayinakekeli.
Amasonto amaningi awavulanga namhlanje lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi asengavulwa kodwa kungene kuphela abahlatshiweyo amajekiseni e-COVID-19 womabili.
Namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebesezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lweZambia itshengisa ukuba okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema uphambili ngamavoti adlula isigidi esisodwa 1,009,405. Ngemva kokukhonona umongameli Lungu uthi ukhetho aluhambanga kuhle. UHichilema ukhokhela ibandla le-United Party for National Development siwancintisa kathathu enqotshwa. Abahlola ukhetho lolu bathi obekumqoka ukuthi uZulu nguye othethe inyathelo lokuvimba ukucilibezela ngoba engasukanga lapho kade kuvotwa khona elinde amavoti. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubone njani lolukhetho.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana ba-odetheti ubese basebenzisa njengomlimi osebenzisa idonki engayinakekeli bebengalamkila kahle. Ngoba kakhulu besisebenza lohulumende weZimbabwe, umuntu ngambona senamadalena azohulumende weZimbabwe ngoba akwazi ukuthi usengenile esontweni yobuthakathi. So ngibona ngazathi okwenziwe ngabantu abatsha, untshintsho lulethwe ngabantu abatsha eZambia baphakamile ngobuningi babo bathi impilo yabo izamotshakala, ikusasa yabo kungaqhubeka kubusa lo ubaba ophetheyo. So ngibona ngazathi lathi eZimbabwe intsha ikuhle ukuthi ifunde eZambia ukubana ukuze ibe lekusasa elingcono.
Sifundo bani esingatholwa ngabezombusazwe abeZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisana?
Ikusasa yeZimbabwe isezandleni zabatsha. Intsha kuqakathekile ukuthi ngobuningi bayo ikhuthazane ukuyabhalisa. Intsha kuqakathekile ukuthi ikhuthazane ukusukuma iye vota. Amabandla aphikisayo okuqakathekile kakhulu ukubana abone ukuthi amalunga awo bayakhuthaza amalunga ukubana ebhalise ukuvota, njalo amalunga awo kuqakathekile ukuthi ebekwazi ukuthi akhuthaza izizalwane zelizwe ukuthi ziyevota. Ngemva kokuvota kuqakathekile ukuthi bebone ukuthi kuma-polling stations wonke kulama-polling agents, wonke ama-polling stations, hayi ukuthi kwezinye indawo kuthiwa kula-polling station akula-polling agents.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebusezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Kumanani awethulwe izolo lolu gatsha luthi kulabantu abalichumi lasikhombisa 17 ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amathathu lamachumi amane lanhlanu 345 babanjwa igciwane le-coronavirus okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 22,959. Labezokholo kaliyanga emasontweni namuhla lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi bengavula amasonto abo kodwa kungene kuphela abahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Abamasonto bathi kuza kuba nzima ukuthi baxotshe abangahlatshwanga yikho bengavuli. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda womanyano weZimbabwe Christian Alliance ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amachechi namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo emabandleni ngenxa yokuthi ibandla nxa selikhangele i-church ngokwenziwa kwalo kuba nzima ukuthi uxoshe umuntu ozodinga uNkulunkulu. Ngakho singakhangela ukuthi amabandla amaningi ngathi layo nxa sikhangele i-head of Christian denominations amabishops bathe akumwe akumiwe mbijana kusaxoxisana lohulumende ukuthi ungaba leyini indlela yini engasetshenzwa kulokuthi kuye xotshwa abantu. Njalo siyananzelela ukuthi bona abantu abafundisi kade nje nxa sikhangele uhlelo lokuhlaba beluhamba kakuhle okokuthi asiboni dubo lokuthi nxa kukhulunywa ukuxoxisana kungafunana indlela yokusebenza lento ngenxa yokuthi ekugcineni ukuhlaba kumbe ukungahlabi kumele kuthiyelwe ukuthi umuntu azenzele isinqumo engafuqwa kumbe engafoswa ukuthi enze leso sinqumo. Kumele ukuthi athiye azenzele azicabangele ukuthi ufuna ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa ngenxa yokuthi ngumzimba wakhe. Kusasa kungaba lolunye udubo kuyakumele ukuthi kube yinto i-decision kumbe isinqumo umuntu abezenzele yena yedwa. Ngakho ngibona khonokhu kuqakathekile ukuthi amabandla kunanzelele khonokhu njalo ananzelele ukuthi thina njengebandla kuba nzima ukuthi sifostele abantu kumbe sibabambe ngenkani kodwa siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bekwenze kodwa ukuthi sibabambe ngenkani hayi kuyabe kuyinto enzima le.
Nxa usithi lindaba ixoxwa ngayo kutsho ukuthi kukhulunyiswana obani lobani, uhulumende uyakhulunyiswa yini kumbe ungasichazisela nje khona?
Ithi njengoba amabandla ekhulumisane lohulumende nge-statement abasikhiphileyo ngiyathemba ukuthi kuzatholakala indlela yokuthi kuxoxiswane ngoba sinanzelela ukuthi bakhulume ngokuthi kumele amabandla abe ku-National Task Force ye-COVID-19 ukuthi ngiyathemba ukuthi uhulumende layo uzaphendula akhulumisane labo kuhle. Embona kungaba kubi ukuthi kukhulunyiswane kumaphephandaba kuphela kungatholakali isikhathi sokuthi kuhlanganwe.
Umfundisi uSenis Banda ngomanyano weZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Khala izakhamizi ku-110 ebulilima West ezintshontshelwa amadonki nezinye izifuyo ngamasela acatshangelwa ukuthi ahlala etsholotsho. Kudaba lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust ibambisana le-Studio 7, uGibbs Dube uyalandisa.
Ziningi izakhamizi endaweni yebulilima West ezikhala ngokutshontshwa kwezifuyo. Omunye wabo ngunkosikazi Vainolia Moyo ohlala eBambatsi.
Ku-110 lapha silenkinga kakhulu eyokucatshelwa yizifuyo kodwa njenge-community sahlala phansi sabonisana ukuthi khona ngcono sikweleke sihlangane sibe yintonye. Kuke kulandelelwe indaba yezifuyo lezi ezicathayo ikakhulu amadonki, onkomo, kuyahamba nje kuchabalale. Ngikhuluma nje nami ngomunye owacathelwa zinkomo isiba sonke zazingu 80 bahle babuya bazibutha zonke nje bahamba la kathesi angisela nkomo okwangenza ngathi sibebhekale kufundisela abantu abamjoba ngingedwa nje abantwana kabasa umntanami owayefanele kuform 4 wabhala nzima ngenxa yokuthi izifuyo zami zasezithethwe ngokunjalo siyacontributa siyi ward 10 i-community yonke siyakhipha ama 20 rand ukuthi kuyedingwa izifuyo okwakuqala sakhipha sibili last month bahamba abantu beyingxenye belihlekanyana sibili elithe sisebenzisa ndawonye labo council bakhipha labo izimota zabo bagijima babuya okokuqala babuya la madonki angu-22 abantu babuya bathola amadonki abo bathatha akwaba yisibongo esikhulu kakhulu lo wayeziza engathi secabanga ukuthi uzadlela imali kwamsinda kodwa wabonakala wonke umuntu esekhipha okwesibili babuyele nje ngolesithathu last week kade bekhonale babuye la madonki ayi-38
nkosikazi moyo uthi bayabonga kakhulu abantu ngokwenziwa izakhamizi lamapolisa
abantu bajabule kakhulu ngoba omunye umama uze wangilanda sibili wabuya edlula le donki yakhe wabuya la emzini wami ezongitshengisa ukuthi khangela idonki yami ngiyitholile into elalisitshela yona hayi iyasebenza sibili kakhulu ngikhuluma nje ngingomunye okukomiti yakhona eyokudinga izifuyo ngilo baba uJosepha uDube sisebenza sonke ithe sihamba sigqugquzela abantu siqoqa lezimali siyehlangana sinike abantu ukuthi sokutholakala emalini abantu baphume beyidinga lezo zifuyo ngokunjalo ayi-community ijabule kakhulu ngezifuyo lami ngingomunye vele o-contributayo ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe bazathi bele kube bhodabhoda bewela le nkomo zami zibuye
unkosikazi sikhathele Dube laye ohlala eBambatsi uyawuncoma kakhulu okwenziwa izakhamizi lamapholisa
kwisandla le-3 bahambile njalo babuye la madonka ngu-38 wona ayedlula 38 amanye alahleke endleleni ayefika kuma-8 kodwa ngokuthi njengoba kuhanje busuku indawo yangikhona kuyazokukhatshana amadonka ayehamba laye ephuma so baze bafika le-38 ngikhuluma nje abuye ehlale o-7 days ukuze omunye lomunye noma ukondolwane noma gwamagwama noma ngaphi ubuye ukhangele amadonka akho batholile ngokuningi bawo bathatha amadonka abo so ngikhuluma nje sihlala 7 days sisihloka siyenzela ukuthi abantu bonke bezwe ngamadonki labo bebethatha amadonki sibili hhayi alokhu nyamalala okungaqondiyo ngezindawo kodwa hhayi ngendlela okusetshenzwe ngayo hhayi njalo siyakhelene lecholotsho singabantu banye indlela yiyo le lathi siyahamba siyela labo bedlule bele so yonke into iyalungiswa so ngendlela nale izakhamizi eziyenze ngayo indlela esilungisa ngayo ukuthi hhayi kusasa kungabi khona okungazwani phakathi kwethu lecholotsho bebona ukuthi hhayi abantu babelanda belonda izifuyo zabo
lolu ludaba elilwethulelwe yinhlanganiso ye-Harbour Group Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7 lelani udaba olufanayo ngeviki ezayo ngimele i-Studio 7 kuse-Maryland ngokips Dube
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-TV
ngoba manje sengilithiya ezandleni zikaMike Hobe lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhlanje sixoxa lotsepanginare owenhlanganiso ye-Albino Trust of Zimbabwe sixoxa ngohlelo lwe-Albinism Champions Campaign oluqhutshwe inhlanganiso ye-SADC the Youth Forum Stefan ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngohlelo lwe-Albinism Champions Campaign
siyabonga ngizathanda ukukhuluma ngomkhankaso osibolizayo ukuthi SADC Youth Champions for the Albinism Agenda lapho ebesikhangelele ukuthi sithuthukise indaba eziphathelane labantu abalobala kodwa kakhulu besikhangele esikubiza ngolimi lesilungu sithi ngama sunscreen lotion. Lokhu ngaba kugcobayo abantu abalobala okubaphathisayo ukuthi loba beselangeni bebehlatshwa zinsaba zelanga ungabaphambanisi emzimbeni yabo.
Uhlelo lolu lusiza kanjani abatsha abaphila nge-albinism abadabuka emazweni atshiyeneyo kwele Southern Africa?
Uhlelo lolu luyaphathisa abatsha abalobala ekuthini indaba eziphathelane labo sezizaququzelwa sezizasabalala zazakale kundana zonke nje sikhangele emhlubulweni lo oweningizimu Afrika. Njalo baphathisa ekuthini ezinye zenselo zabo sezizananzelelwa sikhangele njalo okwezemfundo ekuthini lomkhankaso awuphilanga kuphela ekuthini saneliso ukuxoxa imali yokuthenga amafutha lawo esathi sunscreen, kodwa sikhangelele ukubana sisebenzelane le nhlangothi ezithiyeneyo ikakhulu inhlangothi ezikhangelane yezemfundo ukuthi mhlawumbe bangaphathiswa zathole ukubhadalelwa zathole ukuncediswa kukho konke abadinga ukuncediswa ngakho.
Sepang, awusitshele okuningi ngenhlupho zenu njengabasakhulayo abaphila nge-albinism kwele Zimbabwe.
So inhlupho ezihlangana labasakhulayo abalobala yikuswela lawo mafutha esiwathi sunscreen lotion, ngoba lawo mafutha kumele bagcobe impilo yabo yonke kungakhathalekile ukuthi isikhathi sokutshisa nesikhathi somqando. So uhlupho yikuthi kuba lokuswelakala kwemali ukuthi lawo mafutha athengwa, ngoba sikhangalela ukuthi amafutha kawathole kuthiwa ashiphile $10, kodwa wona adlalela $15. And then kwezinye iindawo ezijayo ezibalisela oMalawi labeTanzania babulawa laba bantu bahlalela ezalweni ikakhulu laba babehlala emakhaya okumele bahambe umango omude bafuna bangasaya esikhole besesaba ukuthi mhlawumbe bangaqhathanyela babulawe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumangoyisebang lingxoxo.
Abafisa ukuba yingxenye yalo umkhankaso bangaxhumana le SADC Youth Forum, yona itholakala ebulenjini sikhangele kwindawo zokuxhumana ebulenjini. Itwitter yabo ithi SAYOF, satholakala njalo kufacebook SAYOF. Kulabameli bale inhlanganiso esebenza ku-Southern African Region, sokulabameli abakhona kumazwe wonke alithuni lafutha 16.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uTsepang Nare ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesihliwe ngumangoyi. Silugciba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa iZulukandaba ukuthi sidibana njalo uhlelo lwe-Live Talk The Connection olevalisayo. Igama nguMaikobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Baba. Siyabonga Mike.
Bengana masiko
esi umandla
baba mkhulu.
Okwamanje ngesizwe uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Babethethela amazwi
esi
umandla bengana masiko wena.
Namhla sikopa ngokwakusenziwa zintombi kudala lokwenziwa ngezinye kulezi nsuku osokuyizivu kamphunzana masikhangela ke ukuxhoma. Sinobaba uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, kanye nomama uSelu Dewa, yinothandwa ngabantu abaningi enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. Akasizwe ke uthi umnomzana Mathe utheni ngodaba lolu.
Intombi zanamhlanje kazisafanani nentombi zakudala. Intombi zakudala bezithatha isikhathi ukuthi umfana zimkhombe, bezingathatha inyanga ezintathu kusiya enyangeni eziyisithupha. Bekulezinto kade beqala bezikhangela isimilo somfana, umuzi ophuma kiwo, impilo yomfana lemvelaphi yomfana. Begijime bayobuza futhi kubobabakazi ukuthi lo mfana kambe ngabe kulungele ukuba umkhwenyana la kubo sisi abadala. Bengavuma, bethola ukuthi umfana ukulungele ukuba umkhwenyana sebeza kuya ke sebemkhomba umfana. Kebe sekudlule inyanga ezintathu kusiya enyangeni eziyisithupha. Yikho namhlanje ubona abazali bethu behleli emizini yabo ngoba uthando lwakhona lwaqinisekiseka, lwaqiniswa lwaba nomkantsho kusukusela ekuqaleni.
Umathe uthi kuningi osokuguqukile.
Intombi zanamhlanje usuhlangana naye ikunike amafoni number ikufombe namhlanje uhambe layo namhlanje. Leyo ntombi lolo thando ngeke luze luqhubeke luye phambili, angeke luze lulaste ngoba kusuka kungalaqiniso. Leyo ntombi okokuqala kayikufundanga, kayikwazi ukuthi uphila iphi impilo, ikubone nje ugezile umuhle uzidrayivela imota, ayikwazi le mota le wayithenga kanjani. Ngomva kweviki mase kukhombile sizathola ukuthi hayi mani lo mfana lo uyisigebenga, le mali oyiphila ngayo emenza abe muhle ubamba inkunzi. Yikho sithola manje uthando lwakhona lungaselukuphelela emoyeni njengamakhoba amabele ngoba izinto kade kufanele ukuthi azikhangele kusukela ekuqaleni kazibonanga, sezibona esengenile ethandweni. Yikubona namhlanje imizi yangkhona ichitheka, labazali sokuze kunzima, sokuyimvela kancane ukuzothiwa uyalobolisa. Ngoba uzalobolisa umntwana namhlanje kusasa kuyachitheka, inkomo sokumele zibuyele emuva ngoba uthando lwangkhona azange lwaba nomkantsho kusukela ekuqaleni. Sebenanzelelana sebehleli bonke balobolana ukuthi hayi lo unje lo uyikhala bani. Ukhumbule ukuthi nxa liqala ukuthandana lizabe liphathana kahle, ngomva kwenyanga ezintathu yikho lapho selizabonana khona ukuthi lo uyisimo esinje uyisimo esikanje. So into ofanele kube thalia zifunda lingakakhombani lifundane ukuthi kanti lo muntu uphila iphi impilo. So akusayenziwa lokhu manje, le intsha manje yikho sokuchitheka kanje.
Kumade wawuthi kudala kwakuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi intombi ikhome ijaha.
Amajaha akudala ayikhombisa intombi aboba 6 months or umnyaka, intombi lokhu imbhayizisi ingafuni ukuthi imkhombe noma imfuna. Lokhena kwakusenza ukuthi ijaha nalo likuthembe, libone ukuthi khona hayi intombi leyi intombi nje elungileyo. Ngoba kudala wawungamcabanga ukuthi wawungathi ma ungathi umuntu engathi uyakufuna khona lapho uvele umkhombe sometime wawuyabizwa ngamagama umfana egcine asakuthembe. So khokhena kwakunika ijaha isibindi sokuthi hayi kusho lo ngumfazi, umfazi sibili umfazi wokuthathu engimkhombisa isikhathi eside angaka ngize ngiginqe angaka ngilandelana laye.
Unkosazana Dewa uthi intombi kulezi nsuku zesaba ukuthi amajaha ayadinga abanye ngesiphangiphangi.
Manje ijaha ma libuya kuwe lithi ngiyakufuna, lingikhombise manje lithi hayi Selu ngiyakufuna namhlanje, uSelu kumele amkhombe namhlanje. Ngoba ma engayekeli ukumkhomba namhlanje ngeke phela aze abuye futhi lakusasa. Engabuya kusasa abuye 2 days 3 days agcine ekhathala sesadinga abanye. Ma efika ngale phambili avele khonje semtime, wena ngaleso sikhathi ubumthanda uzethi hayi ngizamkhomba noma ma kuphela inyanga noma ngizomkhomba after 2 weeks. Umuntu usedlulile akasekho lapho lapho sifuna khona, yena akasafuni sedlulile selithole uthando kwezinda. So akusafani nakudala.
Angeyisima lapho akuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke besilomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, incwadi kwezamasiko esintu kanye nokhosazana Seludewa uthandwa ngabantu enkundleni yokuxhumana yeFacebook.
Oliver Lesayo ngumthembo sithemba uKeeps Dube nilaye.
Siyabonga Keeps Dube. Sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikaNtungamile Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisfanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuhlangana njalo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuloba kukaMose kumahubo 90. Wabhala ngoMose lapha edumisa uNkulunkulu. Uthi yena ku 90 sibala kuverse ka 1-2. Nkosi, wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba. Ungawenzi umhlaba lelizwe. Kusukela endulo kuze kube nini lanini wena unguNkulunkulu. Lumbhalo umbhalo osinanzelela ukuthi wabhala ngoMose. UMoses yena wayehambe loNkulunkulu kwesikhathi eside, ehamba laye kunkangala ekhiphe ekhulula abantu eGibhithe. Simbona elwisana loFaro ukwenzela ukuthi abantu bakaNkulunkulu bakhululeke ekugqilini. Sihlangana laye uMose ehlangana loNkulunkulu enkangala, uNkulunkulu eziveza njengegusu elibhebhayo. Njalo uNkulunkulu uthi nxa ekhuluma ngayo uMose uthi kubo bonke abaprofethi akula owambonayo ebona ubuso bakhe. UMose wayelobudlelwano obuseduze loNkulunkulu enjengomngane kaNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi u-Abraham laye wayenjalo, kodwa uMose waze wabubona ubuso uNkulunkulu wazifihla, wedlula phambi kwakhe emtshengisa ubukhona bakhe. UMose nguye wabona uNkulunkulu evula ulwandle phakathi laphakathi, abantu besedlula phakathi kolwandle, isimanga esimangalisayo esingazange senzakale. Yikho uMose nxa esebhala lapho uthi Nkosi wena uyisiphephelo sethu. UMose wabona uNkulunkulu esebenza esiba isiphephelo, hayikhona kuye kuphela, kodwa wabona izizukulwane lezi zukulwane. Njalo waze wabona ngelihlo elikhangele lakithi ukuthi kuzo zonke izizukulwane zonke uNkulunkulu uyisiphephelo. Yesusa abantwana beGibhithe esigcilini lalapho bephakathi kokugcila, uNkulunkulu wayeyisiphephelo sabo, uNkulunkulu wayelabo. Ngenxa yokukhangela sinazela ukuthi uMose ngumuntu owakhulisa uJoshua ekhangelela ukuthi baqhubeke abantwana baka-Israyeli bengaphansi kukaNkulunkulu. Njalo siyakwazi ukuthi uMose nguye wathola imilayo elitshumi ivelela kuNkulunkulu. Simbona esiba loNkulunkulu entabeni okwe-40 days le-40 nights. Ngakho wayemzwisisa uNkulunkulu, wamzwisisa ukuthi ungubani. Uyakhuluma lapho uMose uthi zingaveli izintaba ungawenza umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini wena unguNkulunkulu. UNkulunkulu katshintshi, kumbe sesiku 2021 kumbe kule COVID kumbe kulani, uNkulunkulu katshintshi ubukhona bakhe. UnguNkulunkulu kuze kube nini lanini, wayevele uNkulunkulu lo mhlaba ungabi khona. Manje lokhu kusihlengisani? Okokuqala, siphakathi kwalesi sikhathi esinzima kangaka se-COVID, uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Balaleli bami, nxa kulo dubo lalo, nxa kule nkingo lalo, lukhona udokodo lukaNkulunkulu, lukhona lapho ongazifihla khona. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Ayisomali isiphephelo sethu, ayisohulumende, kodwa uNkulunkulu. Okwesibili, uNkulunkulu katshintshi. Nxa uNkulunkulu wayekhona endulo kuze kube nakathesi, kehlulwa yilutho. Ngakho okwesibili, woba lesibindi nxa uthandaza kuye, kehlulwa yilutho. UNkulunkulu kasozothi lokhu kimi kunzima kakhulu. Yonke into inkinga ophakathi kuwayo, uNkulunkulu unguNkulunkulu kuze kube naphakathi katshintshi. Ngakho-ke ngifuna ukukhuthaza ngalawo mazwi, zifihle kuye.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile namhlanje ukuba wena uyisiphephelo sethu, impilo yethu yonke ikuwe. Siyabonga abalaleli bami belalele, babusise bathinte uNkulunkulu ngezwi lakho elilamandla, egama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya sinomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Impumela yokhetho lweZambia ilokhu ingakaziswa, kodwa esiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti amaningi kakhulu ngokhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema. Amasonto amaningi awavulanga namhlanje lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethe asengavula kodwa kungene kuphela abahlatshwe amajikiseni e-COVID-19 womabili. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa